Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 2 kuMabasa 2021. Ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabona ivalo e-small support endekade kule queue. Abantu befukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlaba sibili. Sebebona ukubana i-vaccine ilosizo ngoba athi besibona abantu behlaba baqaphela babona sibona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlatshwa.
Idolobho lakoBulawayo namhla laze sekuthi amakilinika alo abalisa eluveve. Phelandaba, Mzelikazi, leNkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Yeah, this is cut the COVID. Kube nzima kakhulu bekumele ukuthi kube lama conference amaningi kodwa ngenxa yokuthi unqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lomkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokwehluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika. Kulandela ukuhlasela we-COVID-19. Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwejise laye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe liselimzinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisithiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gciwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve, Phelandaba, Mzelikazi, leNkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kulika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukansela Phephi Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lomjovo.
Mina ngilethemba njengobona ivalo e-small support endekade kule queue. Abantu befukumile ngokuningi bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlaba sibili ngoba abantu sebebona ukubana i-vaccine ilosizo ngoba athi besibona abantu behlaba baqaphela babona sibona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebehlabile sabona ukuthi hhayi singakathi vele njengoba u-president wakhe athi wena ongubani. Sazibuza ukuthi mina vele sengobani esinikele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu kanti kumele lawo sube usubonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu akusezekile lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kanti uyangikhuthaza ukuthi ayehlaba yena engahlabanga. So hhayi ngithemba abantu bazafukumela phezulu. So namhlanje angazi ngithi sendeka abantu about 50 or 70 akade hlala ko lami ngizibhotela nje njengokhasla sezikhona ifo yami namhlanje yokuthi lami ngikhona ngani emsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini-ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi bona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutho ukuthi nganiningi bengingacabangeli ukuthi ingani namhla kovuliwe emakliniki zenkanti njala kulikhefu namhlanje akuvulwanga. So engingakutho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu infecting ngiyandlula khona kusasa ngoba zaqala kwelendawo nje ngiyikhangela luvezi lapho ukuthi ingakunjani ukuthi abantu bahamba ngokuneke babo yini ukuyahlatshwa September, the Lakoranga, a man living or chase for an eye, Jack and the Maki. From the things that are the Lakoranga, put up around the one eye, not in going to the little around the shop. I will have problems.
Ukulumente, Ulupete, Wushain, Utavalu, Lobusacha, Wabant.
I mean, I go on in the army, but I'm sure you look and take the shade in the moon, the age. I was saying, I want to go to the market, do you have a cool me, love my chief? The million feeling, one thing that I would want to have a hundred in that day, Shadow. One of my cities, I will not go to the corner. You won't kill me in the evening, a party meal. I want to have a chief, I go, and to lay with your mouth, and I want to have a conference of conferences in the Minnesota, Lako Korokana, we have parties, and then I'm right.
Lo Councillor Phoebe Msiphaka Ward 9 eluveve ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebaningi. Umfundisi uSain Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amaningi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngaso nesi sikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana, njalo lokuvikela ukuthi lumkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ekulenjini.
Zilinet Dube olikholwa lesiKristu uthi zinengi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelela ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singabacomplacent, kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom.
Umnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane loNkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izenqabelo ezifakwe nguhulumende okukwalisela i-social distancing, ukugqoka ama-maski nokusanitiza indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
UDonga uthi amabandla okholo lwesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihleneyo, abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. Kuthi ekuseni bebiza abanye abantu, emini bezanye abantu, ntambama bezanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebaningi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiPhasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19, kodwa lonyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elamali lalokhu likhokhela ikubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyenwe bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye 30.5 million. Leli gciwane labulala abedlula ingxenye yesigidi 553,000. Kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpholisa omhlophe uDerek Chauvin othoniswa icala lokubangela imfa yensundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakinye. Aqhubeke idinga izikhece angazisebenzisa ekubalekeleni icala bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hachi muShoven. Ukugatsha olubona ngezisebenzi olelabor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edluleyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000 okulinani eledlula okuphethwe kabili kulele nyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokugcina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili ama-dollar, 2.3 trillion dollars, ngumongameli Joe Biden welemelika.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association ukumbe ZIMTA ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatisha la engela mali eyeneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokho kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso leibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhonoko kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenze okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyango uqalisa sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi isikole zinakavuli udaba lwemali oluholo lulungiswe kodwa kukhanya ngani imali vele ababuyalayo ngasikhuluma kayikwani lutho.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula isikole sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi izikolo zivule ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani. So thina ngasikhangele imisebenzi yama-ministry achiyeneyo sibona ukuthi ka asina inkinga enkulu nxa ukuya emsebenzini Ministry of Primary and Secondary Education. Inkinga ekhona kathesi isivela kwi-employer wethu ongu-Public Service Commission kumbe uMinister we-Public Service and Social Welfare. The Ministry of Public Service. Kumele ke ukuthi inhlelo lama programs abe Ministry of Primary and Secondary Education ancedise aphathise nxa sesikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So njengomsebenzi siyawufuna njengababalisi sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu kodwa imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into leyo iyenzakale.
Manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini abanye malanga wonke abanye bengahamba?
Hayi, thina sikhuluma siqondane leZimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi bangazakwenza njani ngoba abanye abaningi vele kasikazi ukuthi kanti bavela ngaphi baya ngaphi. So kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Kondane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eSquare Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi leVOA Ndebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo. Liqhubeke lisenza kanje, lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe loba kunzima loba kunjani, sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Dlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Kahle kahle bengifuna ukuthi ke ngiphawule lapha ngokuncane lapha nabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bagijimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela ukuchothozana, ilizwe lokhu lisifa. Izwe lokhu lisifa, lisiya phambili ngoba lokhu bechothozana, bechothozana, kuphela kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo. Ilizwe lisifa. Esicela ukuthi shiwe abantu bakithi beke bebe lengqondo yokwakha ilizwe, beke betshiyana lento zepolitics lezi zokutshona bechothozana lezokuthanda imali. Beke betshiyana lokuthanda imali. Imali yiyo ebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time, wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu. Sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba.
Laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele.
Kiki waza waza Friday my darling, waza Friday seven to four vine, waza waza Friday my sweetie, waza Friday inambaling komile wena. We baba gonzi magnomtaba, we baba long seven to four vine.
Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Jesus Vander weStudio 7.
Nje sikukhephule phasika kunje nje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana yena ucula ebobulawayo udabwe ngaphi yena?
Ra ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi ucula ngiqale ngimncane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma school choirs, benza ama competitions lapho. So talent ilandele ukuthi ngisukela lokatshana katshana kakhulu sesemncane. So ngakona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So ikho ke ukuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela le Harmony Sound.
Sana uthi wavela wakhula ekhwabitha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Dume gospel ngithande kakhulu ngakhulela ebandleni. So ngo-2019 I introduced my first new album ehloko esithando lenkosi ebalisa ingoma ezithi Themba, Umtshato, Umsebenzi lezinye zankhona zona zingu-8 ine-album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokho kwayenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wokholo.
Ngoba lenkuthazo enkulu ukuthi acule siya phambili angabuyeli emuva.
Lo engeza lami ngathi hi mana mphansi center lami emphakathini ngu-NS Masongela enisebenza la kwela South Africa. Then ukuthi enisebenza la kunisebenza lo vela sigumbo engiwenjayela ama instruments njalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi uGodfrey Nyati ngezela ama backing vocals. Then lo Nesta Skhosana engezela ama backing vocals.
Hambi umculo wakho bengawuthola ngapi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami liyawuthola ku-YouTube, ama videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp loba nje kungifonela inamba zami ngiyazihamba nazi 0776-580-789. Ngiyabonga kakhulu kwalani balaleli.
Sikuthela woza woza Friday nelanga liqakathekileyo lapha indodana kaThixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibazisa namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana oculayo kontuthu ziyathunqa. Good Friday, good night, libele kefu weni ngelangozi. Igama lami Ezra Jesus Banda.
kehlukane esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakliniki alo abalisa eLuveve phelandaba Mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli khefu lePhasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.